Siyabonga Chris ilichona njani mtongazo muhle siyalamukela emsakazweni we Studio 7 ngolesithathu mhlaka 15 ngonhlangula 2016. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Hola mugela emoyeni ngenjabulo nguntungamili inkomo endabeni zethu lamhlanje.
Next year sazi ukuthi sizabe sesingapi kodwa sithengise 3 years isangana ilaphe bulawayo. Sifuna ukubonga khonoko sibonge futhi lalawo bonke abasincedisileyo ukuthi into leyi iphumelele.
Umbukiso weSangana iHlanganani Expo uyaqala kusasa kobulawayo egcekeni leZimbabwe International Trade Fair.
Kuyethu sanga sesikubala but njengamaZimbabweans ekuthi lokhu bonapha eZimbabweans soze ngikuzwe. Plus khathesi because of this lobbying abantu abaningi sebayawazi ekuthi sibantu thina noma siphila ngo-albinism.
Abalesimo sejwabo elimhlophe i-albinism bathi balithemba lokuthi uhulumende weZimbabwe uzabavikela ekuhlukuluzweni lokubulawa njengalokho okwenzakalayo kwamanye amazwe. Abasakhulayo beZimbabwe abangamachumi phose ayisithupha abakuhlelo lweMandela Washington Fellowship basuka kusasa besiza ngapha eMelika ukuze qhuba izifundo zabo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umbukiso wezo kwethekelelana owesangana ihlanganani World Tourism Expo uyaqala kusasa kobulawayo egcekeni leZimbabwe International Trade Fair. Njalo ubikwa uza kwenzelwa kuleli dolobho okweminyaka emithathu elandelayo ngenjongo yokuvuselela amabhizimusi kuleli dolobho. Kubika uNompumelelo Moyo.
Lokhu kubikwe ngumqondisi wohlangothi lweZimbabwe Tourism Authority, uMnumzana Kariko Kakaseke, emhlanganweni lentatheli zindaba kobulawayo. UNkosikazi Faith Makamure, umnini wentabeni lodge, uthi uyajabula ngokuza kwehlanganani kobulawayo njalo isikhwama sokuboleka abakubhizimusi lezokwethekelelana sikahulumende sihle kakhulu.
Next year sazi ukuthi sizabe sesingapi kodwa sithenjiswe 3 years isangana ilaphe bulawayo. Sifuna ukubonga khonoko sibonge futhi lalawo bonke abasincedisileyo ukuthi into leyi iphumelele.
Omunye njalo umnini bhizimusi uNkosikazi Sithandazile Moyo owemeluleki Love Safaris uthi ujabule ngokuza kwehlanganani kobulawayo ethi bakhangelele ukuqhela kwebhizimusi lokwethekelelana.
Njengebhizinisi entsha siyaqala ukuthi lathi sikhangele kumbe sibone lokhu esizabe sihlanganisana lakho lamanye amazwe avelaphesheya. Sifisa ukuba lobudlelwano, sitshengisa ubuhle bukamthwakazi layo lonke izwe lethu jikelele.
Umhleli weAmagugu International Heritage Center eMatopo, uMnumzana Buthelwezwe Nyathi, laye wamukele ngenjabulo lombukiso kobulawayo.
Siyabuthokozisa njengabantu bakobulawayo ukuthi isangana ihlanganani iphendukile edolobheni lakobulawayo ngoba vele yikho lapho eyasungulwa khona. Sikhangelele ukuthi thina njenge-cultural center sithuthuke. Sizwile beqamba ukuthi lo nyaka kukhangelwa ezamasiko kakhulu.
Umsekeli kaMongameli uMnumzana Phelekezela Mphoko nguye okhangelelwe ukuvula okusemthethweni umbukiso weSanganayi Hlanganani World Tourism Expo walo nyaka ngolwesihlanu. Nomanje bekunzima ukuba lo mbukiso lolo nyaka, inani labazobukisa likhuphukile lisuka kwabalikhulu lamachumi amabili laya kumakhulu amabili lamachumi amathathu lasithupha. Ngimele iStudio 7 yobulawayo, nginguNompumelelo Moyo.
Lanxa zisanda izehlakalo zokubulawa kwabalesimo se-albinism emazweni akhelane leZimbabwe kuthathwa izitho zabo zomzimba ngenkolo yokuthi zilako ukusetshenziswa ukulungisa imithi yesintu. Ubona abaphila lalesi simo bathi balethemba lokuthi uhulumende uzabavikela kulokhu. Kubika uMavis Gama.
Lokhu kuphuma emkhosini wokunanza usuku lapho uqathekiswa khona laba bantu abalejwabo elilombala ongaphelelanga ele World Albinism Awareness Day olumhlaka 13 Nhlangula. Owalonyaka uqoqwe ngabenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba e-United Nations eHarare phansi kwendikimba ethi Celebrate Diversity, Promote Inclusion, Protect Our Rights. Omunye wabalejwabu elilombala ongaphelelanga umnumzana Gift Machukele olilunga lenhlanganiso yeZimbabwe Albino Association kobulawayo uthi lanxa kumethusa okwenzakala emazweni angomakhelwane agoqela iMalawi, Mozambique, Tanzania leZambia, ulethemba ukuba akuyikuba khona kuleli.
Kuyayethusa nxa sesikubala but njengamaZimbabweans ekuthi lokhu bonapha eZimbabweans soze ngikuzwe. Plus khathesi because of this lobbying abantu abaningi sebayawazi ekuthi sibantu thina noma siphila ngo-albinism.
UMajukele yena ongumsekeli ka-district administrator esigabeni seZaka uthi ulethemba lokuba uhulumende uzongenela ukuze nqabela izehlakalo zokubulawa kwabanjengaye ethi ufisa ukuba baphathiswe ukuthola abakudingayo okubalisa amagcobo lokunye ngentengo ephansi.
Especially kuma-science conclusions ekuthi angenisiwe kuma-essential drugs elements. Abantu abaningi aba-afford ekuthenga ama-science conclusions. So thina siyafisa ukuthi nxa kutho ukuthi i-government iyangenela even ukuthi iyasubsidiza ama-science conclusions so that abantu abaningi bazathenga.
Bebekhona kulo mkhosi abezemidlalo yedrama ukulibazisa uZulu okubalisa uVusa Zimwasha wenhlanganiso yeZimbabwe Artists for Hope Trust ethi sebelayo imidlalo elemfundiso eveza ububi bokuhlukumezwa loba ukubulawa kwabale albinism.
Siyajabula ukuthi eZimbabwe ne security right but lento yasihlukumisa sonke because asazi ukuthi yini izwenzeka nokuthi ingqondo zabantu sizoba kanjani because awuyazi ukuthi ulonko uphi nouphi umuntu uhamba lapha edropen ukabanga yini. Siyasaba sonke ukuthi hey
abenkolo ezehlukeneyo labelapha ngendlela yesintu baxwayiswa ukuba behlukane lomkhuba wokuqambela abantu amanga ukuba izitho zemizimba yabale albinism zingasetshenziswa njengemithi yokunotha kanye lokwelapha imikhuhlane enjengengculaza. Kuthi abale albinism bona baxwayiswa ukuba bahlale beqaphele ingozi eziqondiswa kibo lanxa zingakabi khona izehlakalo zokubulawa kwabo eZimbabwe. Bathethe leli thuba abale albinism ukwethula inkinga ababhekane lazo ikakhulukazi udaba lokuswela imali yokuthenga amagcobo lokunye ngoba kulentengo ephezulu iningi bephetha sebelahlekelwa impilo bese sebatsha ngoba behlaselwe yimvukuzane yejwabu. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 Medium Wave, laku Shortwave 4930, 12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Abasakhulayo beZimbabwe abangamachumi phose ayisithupha abakuhlelo lweMandela Washington Fellowship basuka kusasa besiza ngapha eMelika ukuze qhuba izifundo eziphathelane lamabhizimusi kanye lobukokheli phansi kwalolu hlelo. Uhlelo lolu lwasungulwa ngumongameli Barack Obama ngenjongo yokuhlomisa ontanga bamazwe e-Afrika ngolwazi lobukokheli obuqotho kanye lezamabhizimusi. Abasakhulayo laba bayingxenye yabontanga abavela emazweni atshiyeneyo e-Afrika abayinkulungwane eyodwa abazaphatheka kulolu hlelo okwenyanga eyodwa lengxenye. Sigxume omunye wabo ongusomabhizimusi kobulawayo umnumzana Nkosana Mazibisa.
Yeah, I think it's been clear, but emotionally and spiritually, because this is one of the rare things umuntu ahlangana nayo empilweni. So it needs constant preparation. Umuntu azwisise afunde ngokusebenza.
Lisuka kusasa lifika nini ngapha?
Sisuka kusasa will arrive on Friday, because ama flights is actually abanye sasibani badle goli abanye badle sikala ba ku pass through Germany. So now next year and along those lines sabe sihlangana nabanye bethu sabe siyafunda sonke.
Izifundo liqalisa nini?
Masibasini kumele sikhangele ukuthi kumele kuqala kuwo Sunday and intensive training yazingathambanga sendi. In those classes, we are expected to think beyond the box and also to understand the union need part if you are an entrepreneur. The only thing also a problem is solving that. I'm not buying thinking. So often, this is a typical question. I look totally different than what we can learn and even like in Africa. So we have engagement with the workshops, with the side visit. Even what we call the proper picture of what we are learning and what we are going to implement on the side.
Isigeza xoxa kulolu hlelo ngaphambilini kumaviki ambalwa edluleyo kodwa ungakhumbuza njabalaleli ukubana ozabe ukuliphi ikolishi njalo uqhubha zifundo bani
ngakhetha ngafaka one of the top leagues of ngakhetha ngama Ivy League schools yiswe Dartmouth College eyifokusa kakhulu kuma businesses ukuthi umuntu nxa esemsebenzini okwenza ama-businesses ngingaphumelela njani ngingafunda lezo e-Dartmouth College yikho ngabe ngikhona ngase-New Hampshire. So I'll spend 6 weeks there learning, interacting and networking with others abadala bathi ngihamba kuzala indona bathi ndikwenhle ekhangele ezizweni.
Umnumzana Nkosana Mazibisa ngomunye wabasakhulayo beZimbabwe abaza eMelika kusasa phansi kohlelo lweMandela Washington Fellowship. Sixoxela ekobulawayo. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Iziphathamandla ze-Disney World eFlorida khonapha eMelika zithi akusela kuthandabuza okwamanje ukuthi umfanyana oleminyaka emibili ohludunwe yingwenya okwamanje ngaba sefile. Lo mntwana ongabethwanga ngegama ubehambe kulindawo yokuzilibazisa lokuphumula labazali bakhe kanye labafowabo bevela eNebraska. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha A Voice of America ese Washington. Esigabeni sezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe lamhlanje silesizalwane esehlelwe yisihluku kwelebhilitane lapho untombazana oleminyaka elithumi lathoba mnembili oze wazothathwa ekuseni salele ngabohlangothi oluphindisela abantu ekhaya ababe bengelangwalo zokuhlala kwelebhilitane okusemthethweni. Unkosazana Immaculate Chuma ulandise ukumehlele enyangeni ezimbalwa ezedluleyo kuze kube izolo lapho akhululwe khona. Ukhuluma lo Praxidis Jeremiah wo Studio 7.
Wakumhla ka 23 March ngo-6 ekuseni sisalele then sezwa inok emnyango. Usisi wami wahamba downstairs wavula cause wayecabanga ukuthi maybe ngamapholisi ukuthi maybe imoto yakhe bayishayile iwindi. So wathi efika downstairs evula wathola kungabantu be-immigration bamtshela ukuthi ahlale phansi. Then wabe sebabuza ukuthi lingobani lina elingangitshela ukuthi nihlale phansi endlini yami. Wabe sebesithi uyimakhilethi khona. Wabe sesithi eyikhona upstairs fuleni. Then babe sebebuya upstairs. Then wathi ngihlala e-downstairs. Omunye wayembambile isandla wabe mphusha. Ngabe ngiluze ibalansi ngabe ngisiwe ema-stepsini. So ngabe mimeza usisi wami ukuthi sisabantu laba bamphusha ngazi ukuthi bamphushelani.
Nisithi vele baba kuthathelana.
Abazange bengitshele because mina babethe bafuna ukuyangipha amaphepha emodern ngiyaphenduka endlini.
La seliphuma ke lonke.
Bangihudula into babalaba sebengibembamba inyawo. Bangihudula bamfaka phansi so ngangikhala. Inadress yami sikhwele phezulu. Babese bengilokhuza izandla bemfake izankosi. Ngigqokanga lezicathulo ngilaqwa ngilani.
So kusenzakalani ke ususe police station.
Police station ngafika ngathola ukuthi izandla zami lapha babengikhudula khona nginemdebidebi kudonswa sengiyired everywhere.
Ye kwakungumatch lapho. So kwenzakalani ke usukhona ngale ukuze sizwe ukuthi asuhanjiswa ekhaya.
Ngafika khona ngale ngahlala ngayenza icomplaint yokuthi ngahlukunyezwa ngesikhathi bebuya bezonithatha endlini.
Babe kuvumela yini ukuthi ubonane labemoli osisi wakho?
Ye, osisi wayebuye ezombona. Omunye officer wabuya immaculate. Umanager ufuna ukukhuluma lawe just a few minutes. Then ngabe sengihambe office manager besithi oh unjani? Ngasithi ngi-right. Okay, I just called you to let you know ukuthi ama-immigration escorts akulindile downstairs bakubisele Zimbabwe namuhla. I was like, I'm going to go to the airport. Sesiyehla babe sebengiphendukisa sesisho ukuthi namuhla uhambanga doesn't
upilot walelani wayesebelabanye abantu ababemkhuthazile ukuthi angakuthwali
la ngifuna ukukhankasa ngangikhala cause ngihlile ukuzibamba ngakhala ukukhala kwami labantu ababemfonela yikho kwamenza wayala ukuhamba la.
Wazokhululwa sokwenze njani na?
Airport bangihambisa kwenye i-holding center okuthiwa yi-Kalenbrock. Ngahlala khona 2 days then bambisela lapho abangithethe khona. Bengilele bangifonela. So bengicabanga ukuthi ifoni ngika-roommate wami. Ngamphosela ifoni yakho ukuthi hayi ifoni yakho iyaringa. Ngabesithaya so ifoni yami le ifoni yakho. Ngabesengi-check ifoni ngathola ukuthi inamba yakho. Saqalisa ukuqhuqa ukuthi inkosi yami kumbe sebefuna ukumbisela futhi sengisesaba ngihambe ngihambe bathroom. Then officer wabuya wanokha ukuthi unga-immaculate roommate wamathuse bathroom. Abesesithi okay sifuna ukumreleasa somtshela ukuthi abuye e-ofisini azosipha i-address yakhe. Then ngabe sengihambe e-ofisini ngithela wangiphi form ngabhala i-form yakhona ukuthi ngifuna ukukhululelwa kuyiphi address. Then abese sithi ngihambise immigration office ngayihambise. Umama lona abese sithi okay. Then 12:30 bamsendela imessage ukuthi buye unit office. Ngihambe unit office kwathiwa okay sesikukhulula. Hambe phekhe impahla zakho be ready. Yahamba ngeni namuhla.
Wezonjani enhliziyweni?
Ngingabelieve ngicabanga ukuthi ngiyaphupha cause ngicabanga okwenzakale nge-Friday nge-Tuesday sebekutshela ukuthi u-free ukuhamba. Ngijabule kakhulu namanje lokhu engingathemba ukuthi yimi lo sendlini obona phandle after ukuvalela isikhathi eside kangaka.
Unkosazana Immaculate Chuma isizalwane seZimbabwe sabalekela kwele pilithane sisiyazama impilo entsha.
lengali tshona njani izilukandaba mthwakazo omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu igama lami nguChris Gande sidibana kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba namhlanje ke kuhlelo lwethu sixoxa lo mfundisi uSenis Banda sihlaziya udaba lokutshengisela osekwenziwa zinhlanganiso ezizimeleyo elizweni jikelele wakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Siyabonga kakhulu babakazi.
Umbuzo wami wakuqala ungasitshela ukuthi lina njengabokholo libona njani lokho kuthiwa ngesilungu i-crisis eselizweni?
Yebo, thina njengabokholo kuyasikhathaza kakhulu ngenxa ukuthi ukuswelakala kwemali elizweni kuthi ukuthi kulabo mama abathatha kumele bathathe ipension yabo, kulaba chegu, kulaba ntwana okumele bathole i-school fees, ukudla, abantu bayadubeka bagwansa ukuthola izimali ebhenki. Ngakho thina njengabantu bamabandla abafundisi kuyinto lathi esihluphayo kakhulu.
Sekuke kwaba lokutshengisela eHarare njalo lakobulayo usizwa ukuthi abakhona laba abatshengiselayo. Ye lingathini lina njengabokholo likubona njani khona ukutshengisani njalo manyathelo bani eliwathathayo ukuthi libone ukuthi ilizwe liyaqhubeka lisekuthuleni?
Ngibona ngani kulungile ukuthi abantu laba batshengisele ngenxa yokuthi antsho isekelo sombuso wethu siyabavumela ukuthi umuntu nxa isibhalwa seZimbabwe akwanisa ukuthengisela nxa yelolutho olumkhathazayo kumbe olumhluphayo. Ngakho thina sibonani into eqakathekileyo ukuthi uhulumende abayekele abantu laba engabahlukuluzi, kungabi labantu ababotshwayo ngenxa yokuthi umuntu atshengisela mbe ukhuluma ingqondo yakhe. Thina njengamabandla into esingayenza izinto esingazenza zimbili. Okokuqala, siyathandaza kodwa sini khonapho kuphela. Isikhathi esiningi besikhulumisana lo hulumende ngendlela ezehlukeneyo. Sizama ukumtshengisa ukuthi abantu bafuna ukuthi kube le ndlela ehlukileyo angasebenza labo. Njalo ngasikhangela indaba yemali yama-bond notes kusobala ukuthi akula muntu oyifuna. Ngakho uhulumende vela ngokuthi abambe abantu ngenkani ukuthi bavume kama-bond notes la.
Ungasitshela ukuthi njengabokholo kukhona yini elikwenzayo ukuthi likhumise umlotha abezombusazwe?
Ye, thina siyakhulumisana labo. Kuningi izinto esizenzayo kodwa ezinyantsho singebe sazidibhatha. Kodwa siyabona ukuthi kuyadingakala ukuthi kukhulumiswane khona ngaphakathi kwayo ibandla lalabo ababusayo iZANU-PF. Kuyadingakala ukuthi kukhulumiswane. Njalo sibona ukuthi kuyalishana lalabo ababengabalweli benkululeko. Sizwa amazwi abuhlungu ekhulunywa ngumongameli. Amazwi avula izilonda ngapha emathebeleni. Lokho ongamelanga akukhulume engumuntu omdala ekhuluma ngokuthi yena ufuza yenza lokho okwenziwa nge-background nxa bengaqhubekela phambili lokhu bemhlokoza. Ngakho sibona lokhu kuqakathekile ukuthi kulungiswe, kukhulunyiswane, kungabi kuvula izilonda ezindala. Njalo lokhu kuyatshengisela ukuthi ilizwe leZimbabwe lilokhu lisadinga ukuthi abantu baxolisane, lilokhu lisadinga iqiniso lokuthi kwenzakalani kudala, njalo singaxolisana njani, kungaqhutshekwa njani kusiya phambili. Njalo siyabona ukuthi kuyadingakala ukuthi kukhulunyiswane phakathi kwabantu ababusayo laphakathi kwabantu beZimbabwe nje jikelele. Abantu beZimbabwe bazondile kakhulu, balahlekelwa izimali, abanye balahlekelwa izihlobo. Konke lokhu akukakhulunywa, akukalungiswa. Njalo siyananzelela ukuthi wona amabandla la angaphandle kwahulumente esingathi ngesilungu ama-opposition party lawo kuyadingakala ukuthi ahlanganise amakhanda abo, sibone sizwe kibo ukuthi bona vele bacabangani, bafuna ukuthi udubo lweZimbabwe liqede kanjani.
Hhayi, kuyezwakala isikhathi sesingasavumi. Ungavalelisa abalaleli.
Siyabonga kakhulu balaleli, akuqhubekeleni phambili sithandazele ilizwe lethu lesibhamu.
Hhayi, lathi sibongile, ube lelanga elihle. Loke bekungumfundisi uSenis Banda ebesixoxa la ekuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba. Igama lami nguChris Gande lilalo.
Sibonge ijaheli dala uChris Gande ngokusethulela uhlelo liphuma lendaba lishone lendaba. Kweze midlalo lamhlanje iqembu elimela iZimbabwe emdlalweni wecricket linqotshwe ngama wickets alichumi yi-India. Emdlalweni wesithathu njalo ungokugcina kumncintiswano weKiller Cup obuqhutshelwa eHarare. Kubika uJoseph Njanje.
Limpumelelo isho ukuba iqembu leZimbabwe linqotshwe nge-3 kanyana njengoba emdlalweni wokuqala lidliwe ngama wickets ayithoba munomunye, kwathi owesibili uphele iqembu le-India linqobe ngama wickets ayithoba munembili. Iqembu leZimbabwe yilo eliqale ukutshaya ibhola namuhla labuthelela amaranzi alikhulu lamachumi amabili lantathu 123 kuma-overs angu-42.2. Kuthe iqembu le-India seliphendula latshaya amaranzi alikhulu lamachumi amabili lesithupha 126 kuma-overs angu-21.5. Iqembu leZimbabwe lilethuba lokuphindisela ukudliwa kwalolokhu lapho lawa maqembu edibana kwimidlalo emithathu yohlobo lwe-2020 yona ezaqala ngomgqibelo mhla ka-18. Ukuthi eminye emibili izadlalwa mhla ka-20 lamhla ka-22. Yonke le midlalo izadlalelwa enkundleni yeHarare Sports Club okuyikho njalo okudlalelwe imidlalo ye-One Day International. Sikhangele umdlalo wokugijima. Onqobe kumjaho wama-Grand Masters ukucelela besilisa emncintiswaneni walo nyaka we-Old Mutual Nkulumane 10 km Fun Race. UJethro Msongelwa Thebe uthi uzakwala elokhu encintisa loba njengenyanga ezayo ezabe isenelisa iminyaka engamashumi ayisithupha lane 64.
Ukuvuka utrainer nsuku zonke ekuseni nganathi tshwala ngiyakhonza kuphela esabadinde ngojula ngiyakhompyutha 64 years. Okay, yeah. Ngayisandanda impukane emnyama hhayi ngizabe lokhu engigijima.
Ophuche esendaweni yakuqala kucelela besifazane emjahweni wama-Grand Masters nguFelicitas Nicodemus. Uvirima Ijuwawo nguye ophuche esendaweni yakuqala kumncintiswano walo nyaka we-Old Mutual Nkulumane 10 km Fun Run. Kuthi onqobe kucelela besifazane nguPatience Murobe. Kumjaho wabasakhulayo kunqobe uJay Guveya kucelela abafana, kwathi uSandra Taderera unqobe kucelela amantombazana. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo nginguJoseph Njanji.
Live Talk lamhla sikhangela inhlelo zokutshengisela eziqoqwa zinhlanganiso ezizimeleyo ezijiyeneyo zisola umbuso kamongameli Robert Mugabe lokubhidlika komnotho. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhle. Incwadencane nguZahara egqiba uhlelo lwethu lwalamhlanje. Thokazi omuhle kwanele olivalelisayo nguntungameli Nkomo Lila.